Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 22 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
lokudama kakhulu ngokulahlekelwa abantu ngengozi enje siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona impilo yabantu ihlakathekile abathayeli emgwaqweni kufanele balandeleke.
Kulabantu abalichumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lweHonda Fit duzane leHeadlands.
Sibesilalo kubulawayo ukuthi amakhampani akubulawayo amaningi avala. Manje ukuthi avala kuphelelana zila makhampani amanye ayeheadquarters eHarare laphela futhi kobulawayo ayevala ngapha kobulawayo esale seHarare. Khona kodwa kuyadingisa ukuthi ingxenye sokungenza abantu bose abakobulawayo kakhulu babe lokudonda.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni yamalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Iningi labantu abathinteka kumbhuqazo wegoground bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise ukuqala iCommission yeNational Peace and Reconciliation Commission ingakagebhi amathambo abalabo ababulawa kulesi sika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Kulabantu abalichumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lweHonda Fit duzane leHeadlands esigabeni seManicaland. Ikhombi le ibikwa ibithwele abazalwane benkonzi yesipostoli bevela kumbuthano wePhasika. Abalimeleyo bedlula ichumi lasikhombisa njalo bathalele esibhedlela esigoqela esemarondera leseparirenyathwa. Ngokutsho komsakazo weZBC, kulamapostoli alichumi lani achone kule ingozi yemota njalo kuviki edluleyo ewetha ngemva kokutshayiswa iroli ezimeleyo eceleni komgwaqo. Ingozi yanamhla yenza inani labafele emgwaqweni ngekhefu lePhasika lifike kumachumi amathathu lanye i-31. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe abangenelisi ukukhuluma ngalingozi ngoba obesemfeni. Umuntu ngameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli webulayo East edalele ePhalamende umnumzana Ainos Nyoni yena olilunga njalo le-committee ekhangelane lokuhamba kwezimota.
Okuqala lokudama kakhulu ngokulahlekelwa ngabantu ngengozi enje. Siyakwazi ukuthi ingozi ezinye lezi zingavikeleka zingazikhona. Impilo yabantu ihlakathekile. Abathayeli emgwaqweni kufanele balandeleke.
Njengekomiti yedale lePhalamende ekhangelane lokuhamba kwezimota, kuyini elikwenzayo ukwehlisa ingozi zomgwaqo?
Njengelunga le-Committee of Transport inasebenzelana lamaqembu atshiyeneyo transport ikhangela indlela ezinga-introduswa ukuze ama-accidents ayimalutshwane emgwaqweni lapho. Okokuqala sasike saxoxisana le-Ministry of Transport sasifisa ukuthi nga imota lezi ezithwala abantu kube lama-devices okuthiwa ngama-speed limiter ukuze zinga-overspeed emgwaqweni la. Ngoba siyananzelela amabhasi wona la bemhlophe siyabe i-speed limit amabhasi ku-highway la ifanele ingadluli 8 kilometers an hour. Kodwa uyabona ibhasi zijama 120, 140. Imjova layo ifanele ihambe nge-speed esifanele. Sibuye okwesibili indlela abatshayeli abafundiswa ngayo. Kukhanya ngani abanye bakhona bathola incwadi zokutshayela ngendlela ezingayisizi corruption ekhona ku-CID. indlela ezinjalo uyabona ukuthi udriver wakhona kathesi i-accident ebesikhuluma ngayo e-Honda Fit somchova engenye omunye wakhona khonapho kaqedisisi le mithetho yomgwaqo ukuthi kufanele umuntu ayenze so ayenze so.
Amapholisa athi ezinye zengozi ezibe khona ngaleli khefu bezibangelwa ngabatshayela abatshayela bengelalo unanzelelo, kanti njalo bakhona abanye abatshayela abadale ingozi babulala abantu babaleka esingathi ngama hit and run. Uthini ngalokho?
Into embi kakhulu leyo. Uyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sekhefu abanye abatshayeli badayela bedakiwe, okuyinto enza ingozi zibe eningi emgwaqeni. Amapholisa ngathi mina kwamanje abala equipment ekwanileyo eyenileyo ukuthi benze ama-breathalyzer test emgwaqeni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende akubone ukuthi amapholisa ayathola i-equipment efaneleyo.
Umnumzana Ayilos Nyoni ngumeli weBulawayo East edale lePhalamende njalo kukhomithi yaleli dale ekhangelane lo uhamba kwezimota. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair ithi asesemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo, njalo inani lamankampani azaphatheka likhuphukile lisuka kumakhulu amane lamachumi ayisitshiyagalolunye lanye i-491 lisiya kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu lambili i-532 lonyaka. Isiphathamandla salinkampani unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso sekhulwini amankampani avela eHarare yiwo athethe indawo eningi e-55%, awokoBulawayo 25%, avela kwamanye amadolobho 15%, njalo awaphandle kwelizwe 5%. Umongameli Yoweri Museveni we-Uganda ukhangelelwe ukuvula lumbukiso ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, esingakunanzela ukuthi sinanzelile trade fair ngamathuba esezaba lawo, kukhanya abantu bebephithizela lamhlanje amakhampani atshiyeneyo ikhanya ifaka abastense ukuthi babukise impahla zabo. Kodwa ke singakutsho ukuthi ungananzela kakuhle okwenzakalayo, sibona ungathi ngezomnotho welizwe kungenze ukuthi umnyaka lo engcenye abantu abazenesubana bavakatshe le-trade fair ngishizakhamisi lapha kungenza ali numbers zehle ziye phansi, kungathi ukuthi abafisa ukuya khona kodwa uhlupho kuyikuthi abantu abalamali. Njalo ungananzelela lama-statistics asitshengisa ukuthi amakhampani amaningi ahambela bana esiyabukisa ngamakhampani avele eHarare. Kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi ihlupho esilalo koBulawayo ukuthi amakhampani akoBulawayo amaningi avala. Kwathi utavala kuphelana nje amakhampani amanye aye headquarters eHarare laphe la mafule futhi koBulawayo ayevala ngapha koBulawayo esale seHarare. Khona kodwa ukuyadengisa ukuthi ingxenye sokungenza abantu phose abakoBulawayo kakhulu babe lokudonda. Usungamangala ukuthi ingxenye abantu abaningi abangakunokuvakatsha le trip ngabantu abazela outside Bulawayo. Kodwa generally sibona ungathi nje abantu babhizi balungiselela ukuthi bazihambe ngendlela yakhona.
Imbukiso enjengale iyake ichiye idolobho lakoBulawayo selingcono yini?
Okuliqiniso ukuthi iyalinceda kancane kubusiness, especially silo abantu bona abamahotela, abantu bamalodge. Isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa, uyathola indawo lezi azilani ndawo, ziyabe zigcwele. Njalo futhi unganazela futhi kwenza abona abantu esikhuluma ngabo labo bathatha i-advantage yomumo, uzathola lama-rates abayaqanza, uyathola sukela izinsizi zakhona sesabeka. Uzothola abanye besehlala kuyahlala emahoteleni sebesezi ndlini zabantu, umuntu afika akhulumele umuntu owendle ukuthi hayi ngicela ukuthi nxa ulama-stay bedroom lala endlini yakho ngikubhadale, ngenxa yokuthi ama-rates angale emahoteleni balodini abengavumi. So ke okuyiqiniseka ukuthi hayi i-business yona izazama ukuthi iphike labantu bama-restaurant labodliwa khona. Sibona ungathi abantu abaningi kuzabancetha waleviki. Usithi ukuthi o-business mina abahlakaniphileyo sokufanele babone ukuthi bayazama sibile ukuthi bazama ukuthi into zihlale zikhona. Kodwa sibile lowo empahla ezithengwa isikhathi esiningi kukalutshwani ukuthi ubone kuphika kuhle. ekudleni yes kuyahamba emahoteleni kuyahamba
ngezinye indlela lokuthi kuthuthukisa amabhizinisi akubulawo nalawo amalutshana khona kugcina kungaphumeleli.
Yes, unganazela ukuthi njengoba ngisitho endivela amaphinzi akobulawa nalawa amalutshana khona afike khona ngazo athola ukuthi lezi nto abazivukisa laphana ezinye vele zabe zisuka zigadelwe lezi ezivela out. Abathi base befuna ukuthatha ama-orders abo sebethatha futhi kwanala amakhampani avela ngaphandle. Yikho kujala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyikuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi athola ukuthi lo soze impahla zakho abantu abaningi abazibuki kakhulu sebeyathenga kakhulu impahla ezivela phandle. Kodwa ngamalutshwana nje singathi ukuthi hayi bakhona la abazadobhadobha ngasenesisikhathi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxela ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso eziphathisa abantu abawelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland zithi ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokunceda laba bantu njalo zithi iningi selilutholile usizo. Lanxa kunjalo zithi kusakuningi okumele kwenziwe ukuze abantu laba baphathiswe babuye bazimele njalo ngezabo. Iningi labantu laba lakhukhulelwa imizi lalahlekelwa impahla yonke. Sixoxele umqondisi we-Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziba wachasisa okuningi ngalolu daba.
Hayi, lezi nsuku kukhanya ungathi soku right. Abantu sebethula ukudla, impahla lokhunye, ama-roads sebevulile amanye ukuthi abantu bakwanise ukuhambisa ukudla.
Lukhona uncedo eliluphayo yini oluqondane lokwenqabela imikhuhlane engaqhamuka nje efana lecholera omalaria leminye?
Ye, akhona amanye ama organizations bayenza konoko njengaba doctors without borders bakhona khona ngale yibo ababona ngendaba ze health.
Elaphe selihambe khona singathi baya kuthola mpela ukudla abantu bayaluthola lonke uncedo abaludingayo.
Yeah, abanengi sebethola uncedo.
Inxali khuluma labo bathini kukhona okunyabasilela ngakho?
Okune obakufunayo ikudla ngempahla.
Bese sike sezwa uhulumende sithi yena kwezinye indawo abantu bazahle besuswe khonapho bedingelwe ezinye indawo zokwakha kakutsha. Kuyini eselikubonile? Kuyenzakala yini lokho? Kumbe abantu bayabiselwa lapho ekade behleli khona?
Ukuthi babisele abantu izinye indawo kazisahlaleki, kugcwela amatshe. So indaba leyo ukuthi ihulumente ibadingele okunye yenye indawo yokuthi bahlale kungaba ngcono.
Ukuvuselela i-infrastructure esingathi okuthabaleleyo, ukuvuselelwa kwezitolo, kwezikolo, amakliniki, izibhedlela, kuyakhanya kwenzakala liyakubona?
Kuyenzeka ngoba ama organizations, ama NGOs amaningi bakhangela khonoko, especially kuma-school.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela nje uZulu weZimbabwe?
Hayi, ngithanda ukubonga abantu beZimbabwe. Sabambana sibili ukuthi sincedise. Ngithanda ukuthi ngibonge even ama-NGOs labo abasebenza eChipinge leChimanimani. Kuyenziwa umsebenzi omkhulu kakhulu ukuncedisa labo abawelwa ngengozi ye-cyclone Idai.
Lo ngumnumzana Clever Thabaziba, umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency.
We'll be right back.
Go Live Talk namhlanje sihlaziya umumo okhona elizweni kwezombusazwe la kwezomnotho. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650180 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele ekudubukeni kwamabhomba abethiwe emzimbeni yamalwecacha azinikela ukufa labantu abaningi kwele Sri Lanka selingamakhulu phose amathathu i-290 kwalimala kakubi abangamakhulu amahlanu. Amabhomba la adubuke ezinkonzweni kanye lemaweteleni edolobheni leColombo endaweni eziyisithupha, kodwa akulaqembu elithela phuma egcekeni ukuthi yilo elenzwe lokhu. Obekuqondiswe kuzethekeli ngalesi sikhathi sekhefu lePhasika ikakhulu amakholwa esiKristu. Idolobho lePorak kwelePhilippines lihlaselwe ingozi yokuzamazama komhlaba namhlanje ekuseni. Batshona abantu abambalwa, abanye bagqitshelwa ngokudilika kwezakhiwo. Isilindo sendizamtshina eseClark International Airport esedolobheni lelo sibikwa sihle savalwa. Abamakampani abomakhalekhukhwini esigabeni sangezansi kwezekazi le-Afrika iSADAG bathi kuqakathekile ukuthi babe lenhlelo zokulondoloza impilakahle yezisebenzi. Kungakho behlangana minyaka yonke ngalesi sikhathi sePhasika selokho yasungulwayo limidlalo yomnyaka ka-2013. Besiba lemncintiswano yeSADAG Intermobile Games ngenjongo yokuqinisa imizimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Owalonyaka umncintiswano owenzelwe eReserve Bank Sports Club eMeboreni eHarare ubukhokhelwa ngabenkampani kamakhalekhukhwini eye Econet Wireless phansi kohlangothi lwayo olweVitalize Wellness. Ubuye hlukaniswe waba yimihlobo emithathu yemidlalo ebalisa inguqu, ibhola labesifazane lokuqaga, inetball kanye lebasketball. Umqondisi weTelecel Zimbabwe uMnumzana Nkosana Dube ulandisa ngale midlalo yokuqinisa umzimba.
Uthole ithuba lokuhlangana outside the work environment to get to know each other better. The cohesion and we are going to relieve the stress.
Uthungamira Matongo ngomunye wabasakhulayo ophatheke emdlalweni wenguqu ekuqembu lenkampani yeNet1. Yena ulandisa ngokuqakatheka kwale midlalo kibo njengesebenzi.
Extra isiqakathekile sibili ngoba nxa likhangela ukudla esikudlayo ufuna ukuthi umuntu abezinakekela in terms of ama-exercise. Isikhathi esiningi umuntu kuyafuze abe-kitchen.
Kwasekelwa ngomunye njalo wabadlali abekade bephatheka kule midlalo eyenzelwe kuleli uBhekisipho Mbambo. Yena osebenza kunkampani ye-Econet yona ebephatheka layo kule midlalo ye-Intermobile Games kuleli.
Kuqakathekile especially ezisebenzini ukuthi bengajoni ingqondo zabo zisemsebenzini isikhathi zonke. Kuyenza ukuthi bejabule benzani, yikho singabi lama-sport kuphela. Kuyenza ingqondo layo ivuleke ngezinye izinto ezingasomthetho. Lobudlelwano obunye sometimes obe business.
Isiphathamandla se-TNM Malawi, uMnumzana Sebastian Nkosi, uthi sekulomahluko selokhu balusungulayo uhlelo oluqinisa umzimba.
When we realized that we were focusing very much just on profits and profitability and
sathi ngokunanzelela ukuba company eyayiqakathekisa ukuthola inzuzo ethe xaxa, sakubona kufanele siziqakathekise lazo izisebenzi eziyizo ezenza yenziwe leyo nzuzo. Sakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi sinakekele izisebenzi zethu, hathi ngokubatholisa iholo elithe xaxa kuphela, kodwa nakwisigaba sezokudla kanye lesokuqinisa imizimba yabo. Yikho kwaba isisusa saleli hlelo.
So that's what started this.
Uqhubeke ethi sekulomahluko okundlela izisebenzi ezisebenza ngayo uNkosi selokhu balusungulayo lolu hlelo nyakenye. Le midlalo iqhutshwa kulandelwa isinqumo esathathwa ngomnyaka ka-2009 lapho kwavunyelwana khona ukuba bamankampani abomakhalekhukhwini lezencingo zokukhulumisana ezwekazi le-Afrika bamanyane ukuqhuba imidlalo njengendlela yokusungula ubudlelwano obuhle phakathi kwezisebenzi zawo kanye lokusungula inhlelo ezisekelayo lokho ziqondiswe kuzisebenzi ukulondoloza impila kahle yabo kwezokuqinisa imizimba. Kungakho abamazwe angezansi lezwekazi le-Afrika ephatheke kule imidlalo ikakhulu abasemhlubulweni owe-SADC aphatheke kule midlalo agoqela eleMalawi leNamibia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Iningi labantu abathinteka kumbhuqazwe we-Gugurawund lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele axolise kuqala. I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission kungakagejwa amathambo ababulawa kulesi sehlakalo. I-commission le ikhangelelwe ukuthi izaqala ukwenza umsebenzi esiphepha icholocho esabeleni seMathebeleni North kusukela ngomgqibelo. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa ngodaba lolu labalandeli bomsakazo weStudio 7 kanye lomsekeli webandla leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma.
Kulabantu bethu abaningi abagcitelwayo kuma graves labantu ngama mass graves bekhalelwe ngabo uhulumende uyayenza ukuthi kuzakuvumakala ukona abantu laba bakhitshwe ukwenzela ukona iyihlobo zabo noma shongamathambo bengcwabe amathambo abo ngendlela eyosiko lethu epheleleyo ukwenzela ukuthi labo imoya yabo ibhodlela labo abahambayo imoya yabo ilale ngoxolo. Pho-ke ngibona ngathi njengoba nangu uhulumende lo omutsha i-new dispensation isikwenzelwa kubona ngathi yinto enhle kakhulu okumele ukuthi ngabe sonke sifake amakhanda ubana siyibumbe siyakhe kuhle iphelele ibe yinto ezagcwalisisa izifiso esazivele silazo njengabantu abalahlekelwayo.
Sesilomlaleli silobaba-ke umdolomba
awudlalanazi kunangibona kungcono ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwemihlobo le yomibili amandebele lamashona ngoba ungananzela ukuthi esikhathini esiningi kunokukhombana ngeminwe thina sinze sibazane kodwa lokukhombana ngeminwe lokungazwani phakathi kwamandebele lamashona ungasolibenhle okumele zivakaleliswe kunalo ngahlala phansi abakhulumile ukukhulumisana abantu baxolise labo kumele baxolise kuzakunceda ukuthi nathi sihlale ngokuthula elizweni.
Kodwa vele esintwini amathambo omuntu agejwa nje kumbe kuhamba njani?
Alenzima leyo baba le hayi asikaze sikuvuke lokhu.
Sithathe ke ubaba uBatswayi. Batswayi kunjani baba?
Ngikhona linjanani ngoBatswayi. Wakuqale ngakutshoyo ukuthi indaba leyi abantu bangayithathi kancane ngoba ayisiyo ntombi imuvi yabukelwa ngabantu yinto eyenzakalayo abantu bebulawa. Thina sakubona konke lokhu abantu abakuzwayo ningasebekuzwa kuma-WhatsApp langaphima thina sasikukhangele njalo kusenzakala ebantwini. Esingakutsho ukuthi njengoba i-NPRC le ikuthiwa siza kuya kuzihlisa isifiso sami bekuyukuthi kabahambe ezigabeni abahambe kibonkayi abahambe kibolupane kibotsholotsho kibobhalakhwe kibokhezi ngapha ezindaweni lapho into le yenzakala khona kungahanjwa emaweteleni akuhanjwe ezihlahleni emaguswini khona ngale bayekuzwa into eyenzakalayo abantu abayiba bayibonayo babatshele ukuthi wenzakalani ukuze inhliziyo zabo zibhodle.
Sithathe-ke ureverend Edson Dube.
Uyabona Mthembo, ngitsho esintwini nesikhathi singakuthatha kakhulu abantu babevale ngokuthi Yesu Kristu Yesu Kristu. Asibuyelele esintwini baba Mthembo, isikhumba somuntu asichaywa elangeni. Kuningi kakhulu esekuphambanisekile ngoba umuntu yena ngokwakhe kudalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kodwa ngesizathu sona lesi sokuthi amathambo abo alokhu esegcekeni kuze kufike yonke leminyaka esiphila kiyo lokhela sekusibangele inzondo enkulu evela kumlimi. Ulaka lukamlimi seluhlala luphezulu kwethu kokuphela ngokwehluleka ukuthi nje silungisane thina sodwa sihlale phansi siqolisane siqhubekele phambili ngobuntu bethu. Khona lokhu nje kodwa yikho kungani kuyasiphika angazi ukuthi khona kathi kusuka kuthini.
Labo ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 Kanye lomsekeli webandla lezana uPF bebexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini wobe Facebook ukukhasi leVOA Indebele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelo yemidlalo yesigaba seKhasilaka Premier Soccer League edlalelwe namhlanje emini.
Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu elizweni laseZimbabwe athele Highlanders lile Dynamo saqhubekela phambili eqhuba nzima emidlalweni yalonyaka yesigaba saphezulu seKhasilaka Premier Soccer League. Iqembu leHighlanders linqotshwe nge-1 kanyanga le-triangle emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields okuyimpumela etsho ukuba abafana bebhoso bale mitlomelo emibili kuphela ngemva kokudlala imidlalo emine. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uphinde njalo wakhala ngokungalungiseleli kuhle kwabo imidlalo yalonyaka.
All principles of football.
Into esegcikeni kubana namhlanje bengasolanga lethu. Siyenze konke okukhangelelweyo emdlalweni wenguqu kodwa sehluleka sathola la mathuba kubana sihlohle angafika mathathu mbamane sehluleka kubana sihlohle kodwa usuzo kumqoka yikubana siqhubekele phambili silungiselela njalo enye into engibona ngani iyasikhathaza yikubana isikhathi esasidlalisayo nge-preseason sokukhanya bafanele ukuthi hayi thina asikaqini.
Nakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-triangle uTaurai Mangwiro uthi banqobe ngoba bengazange belesabe ngitsho lakancane iqembu le-Highlanders.
Into engibona ngazani yenze sanqoba namhlanje kubana namhlanje sikhiphe ibhathi elenhlonipho kwa-Highlanders sathi angcono namhla sifike sinqikelana labo lokhu wasisebenzela senelisa ukuhlohla ngemva kokuhlohla njalo siveza imvimbi savala kakhulu noma i-Highlanders kade beya kithi umdlalo kunzima kodwa sisebenze gadalala kubana i-Highlanders ingasihlohli.
Emdlalweni odlalelwe esigodlweni enkundleni iRuvaro iqembu leDynamos lalo linqotshwe nge-1 kanyala iqembu leHerentals okuyimpumela yetsho ukuba leli qembu lemiklomelo emithathu kwimidlalo yemine eseliyidlalelwe onyaka. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leManyika Diamonds litshayele Mushawane Stars nge-1 kanyala emdlalweni wamaqembu angenelwe onyaka kusigaba saphezulu. Kusenjalo iqembu eliphakamise isicoco nyakenye le-FC Platinum lindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzeyile wange ngomgqibelo nge-2 kanyala. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo elichumi ngemva kwemidlalo emine. Iqembu le-Wange le-Chicken Inn abengene kwimidlalo yeviki lesine kuyowodwa abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalwe phambilini kwe-KF lephasika. Kodwa lesi simo siguqukile ngemva kokuba iqembu le-Chicken Inn lalo linqotshwe nge-1 kanyanga lenkezi Platinum Stars ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabantu abalichumi lantathu abafele engozini yomgwaqo ekuseni namhla ngemva kokungqikilana kwekhombi lemota encane yohlobo lweHonda Fit duzane leHeadlands. Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isasemaphethelweni amalungiselelo ayo ombukiso wokuthengiselana oqalisa kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.